abantu abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la afekthwa ngumbhugazwe wegugurahundi ka-1983 to 1987, okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-afekthwa ngalesiyana isikhathi abalazo izithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota ziba kathana. Ungakhangela the Hall of Mat South babe register eGwanda eprovince, the Hall of Mat North babe register koBulawayo eprovince, ngoba iprovince yeMat North kumbe ngithi iofisi yezekhi eMat North koBulawayo. So ikonje khonoku kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni. Sikhangela ukuthi from 1980 kuzofika namhlanje bebevota, kodwa akula nguquko enkulu esithe yaba khona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho? Thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela, kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kwele Zimbabwe, sehlukane le Zimbabwe, sibe lilizwe elizimele lodwa, ngalokhu ngesilungu esithi silwela i-self-determination. Whether abantu bakithi bayarejista ukuvota kumbe ningabarejista ukuvota, ithikasondaba esingamedla ngayo i-progress yethu. Simedla i-progress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa, sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe, abantu bakithi bayayithakazelela na indaba, bayakwamukela na lokhu esikuthweleyo, ngoba sicabanga ukuthi yiyo indaba emqoka ezoletha inguquko nempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthwakazi abangakakutholi for more than 129 years, kusela ngo-1893. Njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo. Sikhangelane lezi ndaba ezizokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadiploya ezikolo zakithi. Sibafundisa lokuthi ama-resources wonke komthwakazi ngawabo, ugoqela igolide lomhlabathi osezandleni zamashona. Konke lokhu yinto engadingi ma-elections, kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso.
Bona abazancedisa kukhetho oluzayo bedinga izikhundla ezabameli bedali lama-councillors. Yilawe njengomongameli, lizaluphatha njani lolu daba?
Siyabonga futhi njalo babugande. Ukubhoda kwethu sikhankasa emakhaya, sibumba ama-structures, kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama-communities ethu lezigaba zakithi, okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors, kuma-members of parliament, aphume ebantwini, avele ebantwini. Siyasibona amanye amabandla impoza ama-candidates, uthole ukuthi umuntu omele isicinci esithile asowawena leyo ndawo, ubuye wadojwa wazofakwa. Umuntu lo usuthole ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho.